So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Hola mugela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 3 kumpandula 2019 musithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Odokotela bathi baqhubekela phambili ngesinqumo abasithetheyo sokuthi bengayi emsebenzini kusukisela namuhla besola uhulumende ngokungabangezeleli iholo.
Njalo odokotela sithe ayikwani yena le imali yesisibesilokhu sibuye emsebenzini silambile singela mali yokugada ithova singela amasofisi abantwana abazali ukudla nani nani. So asivumelelanga, so siyaqhubekela phambili le-program yethu.
Umkhokheli webandla le-MDC Mnumzana Nelson Chamisa usesole udlakela oluqhamuke phakathi kwezizalwane ze-South Africa labo buza, njalo usecele umongameli Cyril Ramaphosa ukuthi asize eleZimbabwe.
Kushiswa ney'moto zishiswe phambili kwangqongqoshe, ungqongqoshe wamaphoyisa ubesejulisi, imoto zashiswa phambi kwakhe, abakaze benze lutho. Okuyinto ephethe kakhulu kabi abantu bokuthi bazimisele ukuthi uma abantu besiza bezobalisa, bavikele impahla yabo nangempilo yabo, ngoba yikho kodwa sebesele nakho and kuzobe sokuphelile kube uma bezimela konke lokho kuthabalala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Odokotela bathi baqhubekela phambili ngesinqumo abasithetheyo esokuthi bengayi emsebenzini kusukisela namuhla besola uhulumende ngokungabengezeleli iholo. Bathi lanxa besethuselwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi iziphathamandla zikahulumende, lokhu akubethusi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Mugombeyi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yebo, siyaqhubekela phambili, asikabi le response kumbeni le mphendulo ezwakalayo from u-employer u-HSG. Sike saba le meeting layo kodwa asizwananga, so njalo siyaqhubekela phambili.
Yena uhulumende akula yini elikuzwileyo akuthembisayo?
Kathe sakula into ecacayo ayithembisileyo except khona kwana kade sithi uzasineyi-50%. So thina njengabo dokotela sithe ayikwani yona le imali yethu sibe silokhu sibe emsebenzini silambile singela mali yokugada ithova singela amasofisi abantwana abazali ukudla nani nani. So asivumelelanga, so siyaqhubekela phambili loku le program yethu.
Akula yini elike lenza ukuthi bayethuselwa?
Yebo, yiko okwenzakalayo lapha ukuthi sekulama-suspected security agents asifonelayo thina abakhokheli bama-association besi-threaten ukuthi bazasibulala, bazahlangana nathi, besisendela ama-message nani nani, belokhu besi-threaten. Kodwa thina sithi aba-threaten ama-leaders kodwa ba-threaten ama-interest abodokotela bonke. So yiko kwenza ukuthi sibe le-clear mandate ukuthi hhayi asakwanisi nxa ye-association labodokotela bonke lama-patients ethu esiba lama-threat anjalo, angeke sakwanisa ukuthi sibe siqhubeka sibe emsebenzi ukuthi si-address ama real issues abe khona awemali. So kuloku threatenana, so siyaqhubekela phambili njalo.
Ye, manje ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyini okuzayenzakala njengoba lina lisithi alila mali yokuya emsebenzini? Akula lapho elizabuthana khona, liyaba lisezindlini?
Yebo, sisezindlini, siyabe singabuyi.
Lo ngudokotela Peter Mugombeyi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, ubekhuluma lo Chris Gande weStudio 7 ecingweni eseHarare. Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa usesole udlakela oluqhamuke phakathi kwezizalwane ze-South Africa labo buza, lapho okubikwa kutshone abantu abambalwa kwalimala abanye. Embikweni awethulwe ngolwesibili namhlanje ekuseni ebulenjini beTwitter, uMnumzana Chamisa ucele umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi ancede eleZimbabwe, ngoba ukubhidlika komnotho welizwe yikho okubangela ukuthi baye kulelo lizwe. Umnumzana Chamisa uphinde waphendula umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa umnumzana Musi Maimane enkundleni efanayo yena obesithi usola ele South Africa ngokungathathi inyathelo ngengxabangxoza eseZimbabwe lapho athe abantu abedlula izigidi ezimbili balala bengadlanga. Umnumzana Chamisa ubonge umnumzana Maimane ngamazwi akhe wamtshela ukuthi ukubhidlika komnotho okwenzakala eZimbabwe kulomthelela kwele South Africa. Ukudlakela oluqhamukileyo kugqekezwe izitolo kwachiswa izimoto lezindlu. Ukudlakela lolu olwesatshelwa ukuthi lungaqhubekela phambili namuhla ngoba kulokhu kulokufuthelana. Isikhulumeli samapholisa sitshele intatheli izindaba ukuthi izizalwane zeSouth Africa zithi abokuza bathengisa izidakamizwa besenza okuningi okungekho emthethweni. Kodwa abokuza bathi lokho akusilo qiniso. Udlakela lolu luqale ekuseni izolo endaweni ezijiyeneyo eJohannesburg. Kwaba lokulwisana kwezinye indawo njalo izizalwane zeSouth Africa zixotshaniswe ngabokuza. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zakwamanye amazwe awezwekazi le-Afrika. E-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Spanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Izolo bese sinesiqiniseko bekuthi bekushone abantu abawu-4 abokuza kwashona abathathu. Ama unconfirmed statistics esinawo ngokuthi futhi namhlanje eHillbrow kunabantu abashonileyo, ukhona omunye odutshulwe ekhanda esiza ukuthi usesimele sibucayi kakhulu. So kunomunye futhi esimbone eshiswa nakhona besingekho kodwa sibone. So kunabantu asikatholi ama statistics ngoba lokhu sisagijima phansi phezulu kodwa baningi impela kubukeka sokunabantu abaningi abashonileyo.
Okwakathesi unjani umumo?
Isimo sibi kakhulu njengoba sikhuluma ngokwamanje ngoba phakathi kosuku namhlanje kasange sibone amapolisa etholakale endaweni zonke lapho kade kunodlakela nodlame khona. Lokho kuye kwanikeza izizalwane zalapha eSouth Africa isibindi esokuthi zingaqhubeka zilwisa abantu bokuza. Kanti nabantu bokuza sineke sesikhulumile nabo-ke namhlanje bazitshela ukuthi hayi ngeke besasuka endaweni zabo zokusebenzela ngoba uma besuka zizoqhekezwa. Kushiswa ney'moto zishiswa phambili kwangqongqoshe, ungqongqoshe wamaphoyisa ubesejulisi, imoto zashiswa phambi abakaze benze lutho okuyinto ephethe kakhulu kabi abantu bokuzo ukuthi ngalesi sikhathi bazimisele ukuthi mabantu besiza bezobalisa bavikele impahla yabo nangempilo yabo ngoba yikho kodwa sebesele nakho and kuzobe sokuphelile kube uma bevumela konke lokho kuthabalala ngoba kakhulu into abazoyithola okuba isinqephezelo ma belahlekelwe impahla yabo yonke lena.
Sizwile amapholisa esithi azangezelela inani lawo elokuthi bazame ukuthi bavimbe udlakela lolu. Ubona ngani kuzenzakala yini lokho?
Akukwazi ukwenzakala lokho ngoba lolu into eyenzakala esikuselizolo ibisaziwa ukuthi kusela phakathi kwenyanga lesiphuma kuyo August ukuthi izokwenzakala kodwa akuzange kube khona ukulungiselela ukuthi bagweme lesi senzakalo. Ngaphezulu kwalokho siyazi ukuthi amapolisa zonke isikhathi mayefika lezi zinto zenzakala afika abuke ahleke azime. Ngokunjalo kusobala ukuthi ukungeza emlinani okokuqala namhlanje bekungekho maphoyisa njenhlobo. So maze bengezela kulithi nani ngoba kungezelela entweni ekhona kodwa ngathi kuzongezelela entweni engekho engakazi ifakwa ekuqaleni.
Kukhona yini elikukhuthaza izizalwane zakwamanye amazwe ukuthi zikwenze ngalezi nsuku zona lezi esibhekane lazo?
Ye, njengamanje sibhizi sisahleli sizama ukuthi sithole abantu kumbe amalungu ey'nkampani angaba asebenza umsebenzi we-security ukuthi avikele impahla yabantu bokuza nendawo lapho kutholakala khona abantu bokuza abahlala khona ukuze bavikeleke kulolu dlame. Kanti sikhuthaza nabantu ukuthi bahlale ezindaweni ezingathi ziphephile kumbe babe baningi umuntu angahlali abe yedwa ngoba kuzoba lula ukuthi babulawe. And laba bantu ngoba sesibonile ukuthi babesiza abanye balethwa ngey'moto uthole ukuthi kuza amakhombi mhlawumpe amabili abathathu afika afake labantu abenza udlame. Siyabakhuthaza-ke laba bantu ukuthi abahlale bebaningi njalo bangavumeli abantu bebachiphiza bengena phakathi kwakumbe babuke omunye umuntu mayehlaselwa kube nokubambana phakathi kwezizalwane zokuza ukuze nabo bayivikele ngoba kusobala ukuthi amaphoyisa akazi ukubavikela.
Lo ngumnumzana Vusumuzi Sibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum. Ube khuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Did you see me? Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Inkampani yeZimbabwe Electricity Supply Authority iZESA ithi idinga imali eyizigidi ezingamachumi amane edola lemelika i-$40 million ukuthi ithenge ingcingo zama-transformers ezizinkulungwane ezine i-4,000 ezabhidlizwa ngabantu. Isikhulumeli salenkampani uMnumzana Fulad Kwasira uthi ukubhidlizwa kwempahla le kuyaqhubeka njalo abanye sebafa bezama ukutshontsha ezinye ingcingo. Ukhuthaze abalezikwelede ukuthi bezibhadale ukwenzela ukuthi inkampani yeZESA iqhube kuhle umsebenzi. Uhulumende usengezelele indawo yeWestern Dell Industrial Area, kweyeBelmont, Donington neKelvin ngohlelo lweSpecial Economic Zones. Uthi injongo yalokhu ikuvuselela amafekithali aleli dolobho koBulawayo angasebenzi ngenxa yoku kokuningi okuhluphayo elizweni okunjengokubhidlika komnotho. Lokhu kutsho ukuthi sokule ndawo ezinhlanu eze-special economic zone kuleli dolobho ezibalisa iBelmont, Dunnington, Kelvin, uMvumila Industrial Park layo iWestern Dell. Amanye ama-special economic zones atholakala eVictoria Falls, eBeitbridge, eSunway City, eHarare, eMutare, leNorton. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Ya iproblem ekhona lana ukuthi iproblem imsebenza isekho lapha eSouth Africa. Angazi ngibe ngabantu sesibaningi. Mara into engiyibona ukuthi laba bantu laba bathengisa imisebenzi eminingi kakhulu kuma-election abadlulayo. So le msebenzi manje ayikho, abasayiboni. That's why mase becabanga ukuthi maybe ama-foreigners babathatha imisebenzi. Yikho kunje nje. So i-government yalana I think kumele ilungise kusasemanje ngoba eyi sekungamoshakala ngoba ngiyabona nama-foreigners akhona nawo eyi awungathi hayi inkani ikhona impela bazimisele this time bazimisele ukuthi hayi sekungaliwa ma kuliwa kuliwa. So le nto ayikho kahle kufethu ngoba sonke singabantu abamnyama. Abantu be-South Africa kumele bahlale phansi kohulumende wabo babone ukuthi bayenzani ngoba basinikeza ama-work permit which means ma besinikeza ama-work permit which means ikhona imisebenzi okufanele siyisebenze. Manje mase befuna ukuthi basixoshe futhi ngoba kuthiwa sibathathele imisebenzi. Manje yini isizathu yokuba besinikezela sona ama-work permit?
Linjani balaleli abahlabi iStudio 7? Mina ngujamela ngiseyikhwekhwe. Hhayi into enzama ukuthi ngiyiphawule lapha ngiyeukuthi umbono weZANU-PF mbinjongo yeZANU-PF mzana isihluthuna umbuso kuRobert Mugabe. Mina kuya ngikhahlameza mina ngoba bathi bona bayazama bafuna ukuthi balungisise okubi abakubonayo kusenziwa nguRobert. Kodwa khathesi ukukhala kwabo yikuthi bapheni isikhathi, bapheni isikhathi sizwa ogawule ochuma ochulumanzi omananda wonke bathi iZANU-PF kayiphiwe isikhathi. Lokho abakubona mzana besihluthuna okwabangela bahluthune besithi bafuna ukuthi bakulungise bona basebebone ububi ukwehluleka ko isikhathi sipha abasifuna namhlanje nxa bona babekubonile ukuthi thina lapha yikho okuphambaniswe khona sifuna ukuyalungisa sithi khangelani nanamhlanje babethe indaba yemali bayilungisa ngesikhathi singatsho lutho kodwa kuze kube nanamhlanje abala baphakathi bakumnyama ubambile. Hayi ngiyabonga balalela bahle ngijamela ngisekhwekhwe.
Sanibonani basakazi abahle be-Studio 7, ngiyanilela kusuka umsebenzi omuhle lisebenzela wona, siyabonga. Mina ngithanda ukuphawula endabeni yokuthi njengoba sithwele nzima ngendawo ze-South Africa ukuthi mina kubo abantu base-South Africa kulungile ngoba sifuna ukusibulala, ngoba sibulale basigqede. Kodwa lokhu kubulala abantu akwenzi ilizwe linothe, akwenzi ilizwe lithuthuke, kodwa kuyalibulala ilizwe ngoba igazi lomuntu elibulawayo liwele ezandleni zomuntu kodwa ligcina liwele ezandleni zomhlaba ngoba umhlaba ugcina uqalekiswa ngaleyo ndlela. Noma singalilandeli iBhayibheli kodwa liyakutsho khona lokho. Baba siwulandelela ngoba angeke phela sikwazi ukubuyela ekhaya ngoba ekhaya kunzima angeke sibuyele. So kusho uma besiwulala bazosikhala. Siyabonga basakazakahle.
Ngingena ku-Studio 7 ngicela li audio yami le lifunde lilokhu zekuseni. Lokhu esikuzwayo kweGoli thina sizwa ubuhlungu ngesimo esibi kangayo ekhaya. Labantu abethu bethwele nzima eGoli bayithi mina ngakakasizwile akazwile abantu abethu akalungisisa izinto. Lo Chamisa laye mina yamcela ukuthi angenze inhliziyo yakhe ibe lukhuni. Inhliziyo yakhe kayibe buthakathaka bakhulumisana abantu abethu bayafa eGoli. Lathi abazala sidli lutho khapha siyalamba sisele emakhaya. Lokhu kusizwisa ubuhlungu kakhulu. Mina ngisenkaya eMzwaphana.
Okhulumayo ngu-Dr. Mbetsa. Le nto yenzakale namhlanje eGoli, eSouth Africa, ungathi ibugebengu. Abantu abayizamayo le nto bethagetha izitolo ezi-owner ngama-foreigners. Kodwa uma sinazo into ebisenzakala namhlanje ukuthi amanye ama-shop anjabo Shoprite. Now akaluthwa, so ubonisa ukuthi I know into le yayikho xenophobic. Ibugebengu nje. Izigebengu ngamasela abazama ukuthatha nje i-advantage yomumo okhona ukuthi kungabe kunokungazwisisani phakathi kwama-South African nabantu abavela ngaphandle kwelizwe. So isikhathi i-government isukume iqede lo bugebengu ngoba uzothanisha i-image ye-South Africa. Abantu ukuze bazofika lana besuke emazweni abo basekudeni abazanga bethanda khona babe kubalekele kwakuhluphekayo emazweni abo. Ngakho akube ne-long term plan ezokwenza ukuthi abantu uma kuwukuthi bayasho ukuthi abantu yebo uma bathi sebanendaweni vele kusuka kubangela ukuthi kungabi khona yokuhlaliseka kushoda imisebenzi namanye nje ama-services suka nje besekhulelwa inani labantu ma-overcompleted. Ngokunjalo umzansi abantu be-South Africa ngababambisane lalo abantu bokuza kube ne-solution atsho ubugebengu loba sikubonakale namhlanje abantu beluta. Yabonga.
Salibonani Studio 7 nangu isibanda ngikhuluma ngobulawayo uhlupho lolo le South Africa kodwa uRamaphosa kalaleli watshelwa yi-DA watshelwa i-EFF ukuthi no susa into leyo oyenzayo leyo hamba uncedise iZimbabwe belungise udubo lwabo kuzakuhlupha kusasa. Nanku kathesi sebeqalisa kathesi ukuthi sebathathele imisebenzi kubi lokhu wonke kwezwa uRamaphosa angikwazi ukuthi umkhokhele onjani kulo moya omubi lo premier weJohannesburg hhayi laba bantu babi. Siyabonga.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kutshone abantu abayisithiyagalombili njalo abangamathumi amabili lasithupha ababonakali ngemva kokulumatha umlilo komkhumbi eSouthern California eMelika. Kuhlengwe abahlanu abasebenza kulomkhumbi obusesihlengeni seSanta Cruz duzane leSanta Barbara njalo abangabonakaliyo belokhu bedingwa. Izulu lesikhukhula uHurricane Dorian eselikwisigaba secategory 4 selibangele ukugobha kwabantu abahlanu eAbaco Islands eBahamas njalo abanye abaseGreat Bahama Island basengozini ngoba izindlu zabo sezidilikile njalo inhlako kahulumende weBahamas uMnumzana Hubert Minnis usekugcizelele lokhu. Inhlanganiso ye-International Red Cross ithi iyaphathisa njalo kukhangelelwe ukuthi umonakalo lo uqhubeke ngoba izulu leli alike dluli. Kwezenzakala eMelika namhla sicubungula udaba lokuthi Kambe izizalwane zeZimbabwe ezikuleli ilizwe zingabuyela ekhaya na umnotho welizwe ungalunga. Sixoxa lomnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Indianapolis khonapha eMelika.
Umbuzo esiyasixoxa labanye lapha ngokuya kwesikhathi ngoba lapha khonapha sise-America sokusekhaya ngenye indlela. Ngoba kuthiwa antisindebele sithakula muzwa ngalathuna. So kunjalo mina sengile lapha 19 years sesingcwaba abantu lapha phose emangcwabeni phose amaningi lapha e-Indiana. So siyakwazi laphana kulobani laphana kulobani laphana kulobani nxa udriver nje dlula. Abantu laba ababesithi sizabuyela ekhaya kodwa 15, 20 years, 25 years later sesithola ukuthi sisekhaya sesilabantwana abantwana sokutshintshile. Ngicela kodwa ukufisa abantu bayafisa sibe ngifisa siyafisa ukuthi ngabe kuyalunga sibuyele ekhaya andikhala ngikhona nje walingalungi kungalamali uzathi uhambele $10 yakho ufice kuthiwa ah siliphepha ngicela angeke uhlale endaweni enjalo akulamagets akulasibhedlela akulani akulafuel uhulumende lanxa abalimayo uyakwanisa ukuthi akuthathele umumfu eZimbabwe phela sesinjengama communist countries abanjengabo North Korea labo China yikho ubuwe osobukhona ukuthi vele sokunguntando wayephikiswa yina enye indlela vele engaza kibona kahle. So akwekathesi sihlezi sibe.
Qathanisa le mpilo yalapha singathi kambe lokho esikhatshana okunganani ekhaya. Ungacabanga nje ukuthi lapha kungacitshwa amagesi nsuku zonke ayelayithwa ebusuku abantu sebelili ezimpompini kungaphuma amanzi.
Ya, yazi ukuthi ngale abantu abasembusweni njengoba ujilethu siqathanisala la abantu labana kabalazwelo kabalavo nto kabala yonke into nje kabazinoke makhwapha kuyethusa nxa usithi thina lapha sisemzini kodwa sesikubona kungcono kakhulu ngoba ungasuka kathe sothi ekhaya zonke zona lezi zinto lama prizes lani ngemva kweviki yabo sogijima usobuya nga sovele usithi usubona kungcono ngapha ngoba uzathola isinkwa se-75 cents ulalo ndlela.
Kambe uthi singathi kwenziwa yikhonokho ukuthi vele eZimbabwe ngelinye lamazwe asathuthukayo ngakho alinothanga.
Ngangathi ngikhuluma labanye ngathi iZimbabwe kudala ngabo-1980 sasingelinye lamazwe athuthukayo. Kanti sesibuyele phansi sesingaphansi kwesinye isilinganiso esingaphansi kwamazwe athuthukayo. Kanti yabo. So ayizizo ukuthi singizelizwe elithuthukayo ukuthi sikhona sizathuthuka. Silakho konke eZimbabwe kufanele ukuthi ngabe kukhona. Abantu ngabe baya bangaphila ngakho ukudla kula konke. IZimbabwe lilizwe elincane kodwa ngokuthi akula management eqondileyo elizwe. Imnotho welizwe usebenzela kulabo laba abakhulu abalezi sezinkulu abalama positions. Lilizwe elile promise enkulu. So ungakhangela ngo-1980 ukhangela amazwe anjengabo ithini la Singapore you know even kuyena leyo lokhu zeno Rwanda in a short period of time sebethuthukeba phezulu sebekwenye indlela ngiyabo amazwe vele asasiphambe kwawo so kusweleka nje ubuntu singabuyela ebuntwini kungaba ngcono.
Lo mnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Indianapolis khonapha eMelika. Besixoxa laye uhlelo lwethu lapho esikhangela khona okwenzakala kuleli lizwe. Yebo ke izginci lezo ke ezichaywa lijaha lakundlovu umajaha wodwa uJays Marabini sazithatha ke esiphethelweni somculo wakhe othi Ntombenhle. Kulabo ke abathanda umculo wakudala abaculi uFreddy Matamara Gwala loPatricia Majalisa labanye bakhangelelwe ukuba khona ke kobulawayo eLarge City Hall ngenyanga kaDisemba ke ngesikhathi seKhisimusi. Bakhangelelwe ukuthi ke bazabe bechaya imculo yabo eyayithandwa ngabaningi njalo kulabanye abazabe bebaxhasa ikakhulu labacula beselizweni. sitheke silikhumbuzeke umculo kaFreddy Gwala esithi Gumbafaya. Bakhangelela ukuthi babekhona ke koBulawayo ngenyanga kaMpalakazi. Batho njalo ke abaxoxa inhlelo zabo ama-promoter sengathi kunde yaphumelela yini. Kodwa sengayehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Odokotela bathi baqhubekela phambili ngesinqumo abesithetheyo sokuthi bengayi emsebenzini kusukusela namuhla besula uhulumende ngokungabengezeleli uholo labo. Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa usesole udlakela oluqhamuke phakathi kwezizalwane ze-South Africa labobuza njalo usemcele umongameli Cyril Ramaphosa ukuthi angenele. Olivalelisayo nosithandekile Mhlanga.